Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukazi eNazareth House. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimimbokodo unkosazana Beatrice Mathuthu wathi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayiphe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sisawusenza okutshintshileyo siye sivakashele umama lapha eNazareth House sizesendisetha la busuku lwe-Mother's Day ukuthi njengoba belapha nje bekwazikhona singabantwana phandle siyabaqakathisa njengabomama njalo baqakathekile bazohlala beqashe njengabomama siye sibajabulise omama siye sisipende nje isikhathinyana labo.
Yiningi labagcinwe kule ndawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzeni. Yiningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulume senhlanganiso yezimimbokodo unkosikazi Corinth Mkhosincube futhi loba nje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi ukuba nabo usuku lonke kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo ngokunjalo sizobashiya kodwa bayakhala kumanje abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sibakhumbuze ukuthi hhayi basasengomama bethu noma singahlali nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhumisa ingxoxo lohleko lasebekhulile laba omama bezimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida oluthule. Ugogo uPamela uleminyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73 uthe bekungokuqala ukuthi ngelanga labomama bathole intokozo enjengale.
Yes, very much. Wonderful. Wonderful. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabomama. Lelo liqiniso. Ngibuthakathaka. Angila muntu ongethekelelayo.
Omama bezimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izizalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abezimbabwe abafika la badale amacala kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana le-South Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Ngalo-7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedictine Sapho.
Oh, let's go.